phakathi kwezikhalazo zabo. Ababalisi bafuna ukukhulisa nedola leMelika ngoba liqhubeka lincipha, bengasenelisi ukuphila ngalo. Nangu le ntengo yempahla nokudla ilokhu iqonga imihla ngemihla. Abenhlanganiso lezi bavumelane ukuthi ababalisi babuyele emsebenzini, kuvulwa izikolo kumaviki amathathu adlileyo, besithi banika uhulumende isikhathi sokuthi abezelungise izikhalazo zabo kusiya umhlaka 25 Zibandlela anduba bekhala lomsebenzi. Kodwa umkhokeleli womanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende owe-Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexandra, uthi kulabanye kulumanyana abalomqondo wokuthi izisebenzi zikahulumende kumele ziqhubeke zisebenza kusakhulunyiswana lomqashi ngodaba leholo. Kodwa umkhokeleli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Ntakabafika Dlou, uthi inhlanganiso zonke ezimela ababalisi zivumelane ukuthi ababalisi bame ukuya emsebenzini kusasa.
Very clear that tomorrow there is total withdrawal of labor from the schools.
Kusobala ukuthi kusasa sizakhalala imisebenzi ezikolo, njalo angiboni ukuthi nxa kulomuntu othi uzakuba efundisa kusasa lowo muntu ungumbalisi, ngoba zonke inhlanganiso zivumelene ukuthi kusasa ababalisi bazakhalala umsebenzi.
Udlo uqhubekethe umbiko wethulwe ngunkosikazi Alexander uveza isandla sikahulumende sokuxabanisa inhlanganiso zababalisi. Uqhubekethe u-Alexandra akahlanzekanga ukuthi amele inhlupho zababalisi ngoba ithatha icele likahulumende kulolu daba.
The unions that do not exist, that only exist on paper.
Inhlanganiso ezingekhoyo ezisemaphepheni kuphela yizo ezithi azikhalali umsebenzi. Ngeqiniso lokuthi uyazi ukubana yena lo unkosikazi Alexandra ongcolile ngoba ukhethwe ukuthi angene kubhodi yenasa. Ngakho-ke akulunganga ukuthi amele ababalisi ngoba usehugwe ngohulumeni, njalo uzathola imali eningi kubhodi le evela kunasa.
Enye inhlanganiso emela ababalisi basemaphandleni, e-Amalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe, ATUL, ithi layo yazise amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini kusasa. Unobhala wale nhlanganiso uMnumzana Fortune Jamela uthi abasoze babuyele emuva nxa bengaphiwanga iholo labo ngedola leMelika.
Efethu vele silokhe silikhona phana thina efethu, we are not fidgeting. As a team, he used to say, I'm going to look at some who strike, who are incapacitated, before they sell up the grid there.
Unkosikazi Mary Chuma ongumbalisi uthi ukhangelela ngalakusasa ukuthi bakhalele umsebenzi ngemva kokuba sebebamukele imbiko evela kunhlanganiso yezimtha ne-PTUZ zibazisa ngalokhu.
Thina njengababalisi strike lesi esiqala kusasa sisilindele, sisikhangelele kakhulu ngomehla abomvu. Ikakhulu sesijabuliswe ukuthi inhlanganiso zethu zombili izintha le-PTUZ eziyizo ezilaba abalisi abaningi sezike zabamba nasibili zavumelana lesenkile kade besinika zona namhlanje zitshengise ukuthi sebebambene.
Imizamo kahulumende yokuncenga izisebenzi itshayela edwaleni loba uhulumende enyuzela imali yabo engangezigidi ezingamakhulu amathathu 300 million uholo lazo. Uhulumende uqhubeke esithi akenelisi ukuhola izisebenzi zakhe ngedola leMelika ngoba engelalo vele. Lokhu kuza phezu kokuba idola leMelika liqhubeka lingatholakali elizweni, osokubangele ukusilela kwempahla, ukudla, amafutha ezimota kanye lokwehla kwesisindo semali esetshenziswa kakhulu eZimbabwe yohlobo lwe-bond note nxa liqhathaniswa nedola leMelika. Mina lesi-7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.